BOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 28 kumphandula 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukulahleka kwakhe ukulahlekelwa kwesizwe. Ukulahleka kwakhe ukulahlekwa kwomhlaba. Uyakhumbula kakuhle ukubana iZimbabwe yakhululwa yimovement eyodwa but isebenza ngamaqembu amabili ezaphulezana.
Umnumzana Robert Mkabe uze wabekwa emzini wakhe kozwimba namuhla kulandela ukwala komdeni wakhe ukuthi abekwe eHeroes Acre. Ibandla leMDC lithakazelele ukufikisa iminyaka engamachumi amabili lanhlanu libunjiwe njalo umkhokheli walo uNelson Chamisa uthi ngaphandle kokuthi uMnangagwa akhulumisane laye akulalutho oluzalunga elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Onke waba ngumongameli weZimbabwe umnumzana Robert Mugabe yena obhubhele kwele Singapore mhlaka 6 kulinyanga uze wabekwa egumeni lomuzi wakhe kozwimba namuhla. Kubika uMavis Gama.
Umgabe ungcwatshelwe emzini wakhe kulandela ukwala kwemuli yakhe ukuthi abekwe emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre njengobe kufunwa nguhulumende. Umndeni kaMgabe uthi umuyi wachiyayelayezele ukuthi kumele yabekwe ngakibo njalo bakhulume emngcwabeni lo bakugcizelele lokho. Umzukulu kamnumzana Mgabe, umnumzana Leo Mgabe, yena utshele intatheli zindaba izolo ukuthi uMgabe wathi akafuni ukubekwa eHeroes Acre ngoba kulezitha zakhe ezilakho ukugebha ibhokisi lakhe zisike izitho zakhe zisebenzise. Omunye wabakhulume emngcwabeni lo lamhla ngudade wabo kankosikazi Grace Mgabe, unkosikazi Shuvayi Kumbojuma.
Isu tiri kufara kuti taita kuda kwavo. Regai ndichi kuna mai Mgabe, tinoda kukutendai.
Amazwi kankosikazi Kumbojuma asekelwe ngesinye njalo isihlobo sika Mgabe, umnumzana Walter Chidakwa, yena othe lanxa inkokheli yomdabu yayifisa ukuthi umuyi abekwe eNational Heroes Acre abe muli bakubona kufanele ukuthi bahloniphe izifiso zikaMgabe. Omunye wabalwa impi yenkululeko ephansi kwebandla lezaphu umnumzana Jabulani Sibanda obekhona laye emngcwabeni kaMgabe ulandiselela umsakazo ngokumfuqileyo ukuthi azevalelisa umufi.
Njengabantu balelilizwe, abantu abasebenza laye ngesikhathi kukhululwa ilizwe, abantu abasebenze laye ilizwe selikhululekile, abantu abaphile laye sifunda kuye, siqondiswa nguye. Ukulahleka kwakhe ukulahlekelwa kwesizwe. Ukulahleka kwakhe ukulahlekwa kwomhlaba. Uyakhumbula kakuhle ukubana iZimbabwe yakhululwa yimovement eyodwa but isebenza ngamaqembu amabili ezaphulezana.
USibanda uthi kungalesi sizathu uMgabe ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ngoba wenza umsebenzi omkhulu ukukhokhela eZimbabwe.
Saba ngabantu banye, saba yi-one Zimbabwe, one nation. Waqhubeka phambili even uNkomo engasekho ngemva kokubambana. Wapha abantu iland, isikolo, izibhedlela, imigwaqo, lanxa into zonke zingeke sifezeke ngesikhathi esifitshane, kodwa wazama akuzamayo.
Abemuli kaMgabe babonge uhulumende ngokubavumela ukuthi bambeke emzini wakhe. Umngcwabo lo ubungowemuli kuphela labantu abambalwa abavela kwezinye inhlangothi, ngakho bebebalutshwana kakhulu abantu. Ngimele iStudio 7 ngisekuthama koZimba, yimi uMavis Gama.
Kusenjalo uZulu usele ekhuza umhlola ngemva kokuba umzukulu kaMgabe umnumzana Leo Mugabe eveze izolo ukuthi uMgabe wala ukuyabekwa eHeroes Acre ngoba esithi kulezitha zakhe ezilakho ukumgebha zimsike izitho zomzimba zizisebenzise. Kambe zisetshenziswani izitho zomuntu ofileyo? Sixoxelo siyazi uMnumzana Mhabinyana Ngwenya.
Engakutsho lapho ukuthi kuvele khona iHeroes Acre yendoda ngumuzi wayo. Nxa wabekwa kibo kozimba kuvele kuqondile lokho ngoba iHeroes Acre yomuntu kusemzini wayo. Le iHeroes Acre ababekana khona hayi kasiyo Heroes Acre ifanika lo. Yilo lalo umuntu ulala kuhle emzini wakhe. Yikho engakutsho lokho. Lokho ukuthi abantu bayacuywa. Hayi bayakwazi bona ukuthi uthi isizathu balaso singeke sabaphikisa. Kodwa ke nxa bembeke khona kozimba yinto eqondile esintwini. Indoda ibekwa emzini wayo.
Zona izitho zomuntu ofileyo zisetshenziswani kahle kahle baba Ngwenya?
Hayi esintwini sabakithi lapha emaNdebeleni izitho zomuntu kazisetshenziswa. Yinto ezilayo leyo. Nxa bona bekubonile ukuthi ukuze bamvikele kulabantu abacuya abantu ngathi baqondile ngoba into abayaziyo ukuthi iyenzakala.
Si ngathi ibuthakathi lobo.
Ye, umuntu osebenzise izitho zomuntu vele ungumthakathi. Kanti ke abanye abantu izitho zabo kazisetshenziswa. Uyabe usuzidalele uzimu ngoba kweso kufitha ukuthi wombuleleyo usenzele ukuthi umcuye.
Ubona abathakathi bazisebenzisani izitho zabantu? Bayaziqinisa kumbe benzani kahle kahle ngazo?
Obuthakathi kwaziwa yibo abathakathi. Ngingeke ngibakhulumele ngoba yingxenye yesintu sikaNkulunkulu. Abathakathi badalwa nguNkulunkulu wabapha lawo mandla. Yikho-ke kakulula ukuthi umuntu angene kukho ungayisiwo wakhona ube lezimpendulo zokukuchasisa izinto ezimbi ezingekho obala.
Umnumzana Mhabinyana Ngwenya ngusiyazi odumileyo sixoxela ekobulawayo. Umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi inkulumo ezikhona phakathi kwamabandla amancane aphikisayo lomongameli Emmerson Mnangagwa ngamadlwane nje angasoze aphumela lutho. Ekhuluma emkhosini wokuthakazelela ukusungulwa kwebandla lakhe ngo-1999, uChamisa uthe ukuze inkinga zeZimbabwe zilungisiswe kudingakala ukuthi uMnangagwa akhulumisane laye. Kubika uGibson Bebe.
Inkulungwane zabasekeli be-MDC ziqunge isibindi sayathakazelela ukufikisa iminyaka engamashumi amabili kwebandla lazo eRufaro Stadium lanxa amapholisa evukele ukuvala imigwaqo lokwalisa amalunga aleli bandla ukungena emahofisini awo eMorgan Tsvangirai House. Ekhuluma kulombuthano, uChamisa uthe ngaphandle kokuthi ibandla lakhe liphiwe ithuba lokuhlala phansi loMnangagwa baqhobe amathambo engqondo ngokwenzakala elizweni, akulalutho oluzalunga. Uthe ibandla lakhe selizaqala ukwenza okubambekayo angakubethanga ngegama ukuze ilizwe lisuke enkingeni eliphakathi kwazo ezigoqela ukusilela kwemisebenzi, ukuswelakala kwemali lobuyanga osobuhlasele uZulu.
Sabona ukuthi iPollard yayindlela nje eyokuhlekisana lokudlalisa isikhathi sabantu. Woza sikhulumisane wena lebandla lakho, mina lamabandla avela ebantwini. Yiko ngenza ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Lingaqambelana amanga labo khuphe labo maduku, kodwa ukuze ilizwe liye phambili kufuze sikhulumisane.
In 2018 June, come together to resolve the issues.
Umnumzana Chamisa usola amapolisa ngokuzama ukuvimba umhlangano wabo.
Ngibone namhla ekuseni amapolisa esala ukuba senze umsebenzi wethu. kati befuna ukusivimbela ukuthi siye kumbuthano wethu. Kabasoze benelise ukusivimbela ngoba umhlangano wethu uqinisaka.
Ekhuluma le-Studio 7 kulumhlangano, umsekeli kaChamisa uMnumzana Washman Ncube uthe bayathokoza kakhulu ngokufikisa iminyaka engamashumi amabili. Uthe njalo bayakhumbula amaqhawe asungula leli bandla.
Ilanga lalamhlanje liqakatheke kakhulu ngoba iMDC ibijabulela ukuthi sileminyaka engu-20, iminyaka engu-20 yokuphumelela ikhokhela yaseZimbabwe njalo igcwalisa izifiso zesizalwana seZimbabwe.
Imbongi uDesire Sibindi laye ube lethuba lokuveza ubugabazi bakhe kulumcimbi. Umeli weBinga South edayile ePhalamende uMnumzana Joe Gabuza uthe kubuhlungu ukuba ibandla leMDC ngokuzimisela kwalo langendlela abasekeli balo asebekuhlukunyezwe ngayo lokhe lingakangeni embusweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwu Gibson Bebe.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbula.
Kweze maphandleni lamhlanje, amakhansila ezansi yamandebeleni athi kuyadingeka ukuthi uhulumende engeze uncedo lokudla kulesisabelo ngoba phose zonke izakhamizi sezihlaselwe indlala. Kubika intathelizindaba ye-Studio 7 u-Albert Ncube.
Iningi lezakhamizi kulesi sabelo libhekane lendlala embi, njalo inkokheli yezigaba itho kwenza umumo ube mubi kakhulu ikuqonga amahlana kwentengo yokudla okugoqela impuphu lomumbu. Isaka lomumbu esiphaleni ze-Grand Marketing Board libiza phose amadola likhulu lethumi elilodwa $110 okuyintengo enganeliswanga abaningi. Ngakho amakhansila akulumango athi uhulumende kumele engeze uncedo lokudla kuzakhamizi ngokuphuthuma. Amakhansila la ebekhuluma emhlanganweni ogoqwe ngumsakazi we-Voice of America Studio 7 usebenzelana lenhlanganiso ye-Media Center ngolwesibili eGwanda. Ukhansila kaWard 17 eFumukwe eGwanda South uMnumzana Ephraim Nathi uthi ziningi izakhamizi ezihlaselwe indlala ezidinga usizo.
Uhulumende welayo imizamo eyokuthi ancedise abantu abadubekileyo sinemabanarebo ngokudla. Iloba besilela asobonke abakutholayo, balutshwane abakutholayo, kodwa baningi abakuswelayo. Kutsho ukuthi kule lidinga kule mfuno sibile khona ukuthi abantu bazuze ukudla.
Omunye njalo ukhansila unkosikazi uLobukhosi Malila omela uWard 4 eStanmore eGwanda North uthi ngaphandle kokuthilela kokudla izakhamizi sezithwele amagabha avuzayo ngenxa yokutholakala kwamanzi.
Kulezinye indawo esisuka kizo ezilamadwala khathesi abantu bachiye vele balayinile emanzini, izikotsho zangkhona zisizinani bona ingani singenzelwa amadamu abemaningi. Uhulumende angasenzela amadamu abemaningi, singenelisa lathi ukuthi sibe le-water pipe system ingasincedisa kakhulu.
Amazi kakhansila Malila lakakhansila Nathi agcizelelwe isakhamuzi unkosikazi siphathisi wenkalo wesiLikwe yena othi ngempela umangoyisela leziko emzini emningi.
Indlala ibhahile lapha kwelakithi eGwanda North. Into emangalisayo ukuthi indlala inkulu ingaka, la mabele lawo kade siwathenge GMB akhwelile. Wona ukubuya umumbu busabuya uhlangene sibili lenyawo uthi kodwa akhwelile ngoba subiza $106 usufaka le-transport $113. Inkomo sezicakile ziwesi ziyacuba abangazange banelise ukuthenga stock feed vele sokuqalisela ukuhlinzwa sibili.
Umqondisi wenhlanganiso emela abesifazana bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Kiwane uthi loba isimo sesisibi kakhulu emakhaya uhulumende ukhanya ezigoqele izandla nje.
Uhulumende uncedisa ngani ezintweni azifaka ku-constitution ukuthi yizo okumele ziphakamise ubuntu bomuntu esithi ngamalungelo abantu, ama-rights. Sikhangele ezempila kahle, sikhangele ezokudla, sikhangele amanzi, sikhangele khona ukuqhatshwa nje kwabantu, sikhangele lemfundo yabantwana. Kuyasilela kakhulu, kumbe sithi asikasiboni isandla sikahulumende.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi abantu abayizigidi phose eziyisithupha 5.7 million bazafuna uncedo lokudla elizweni lonke jikelele kusukela manje kuze kuyefika isikhathi sokufuna ngomnyaka ozayo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga jahelidala Albert Ncube ngokusethulela ezemaphandleni. Siqhubeke singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula udaba lwamavuzu party lona olwake lwadla uBhedu. Sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association, engeyinye yenhlanganiso ezilwisana lalawo madili awevuzu party. Siqale ngokumbuza ukuthi kambe umkhuba lo lokhu uqhubekela phambili yini.
Ukuphakeme olusenziwa ngendlela elomehluko omkhulu ukuthi singaboni abukaziseli kunzima sokusenziwa ungani sokusenziwa ngabomi kodwa asisoze sime ukuthi siye impi yokuthi sisize abantwana akhona sinamavuzu phathi sicinisa omdala esesebenzisa indlu yakhe ukuthi yezele amavuzu phathi sebesenza beqashile ezindlini zabanye abantu abadala abangacabangisi abafuna imali engacabangi nekusasa yomntwana.
Kuyini okunye abakwenzayo ukuthi bengabonakali ukuthi lokho beqhubekela phambili ngalokho?
Kubengi kakhulu ngoba sebelezi ndawo abenzela khona khonapha emalokishini kulezindlu abangena khona bekhulumisana labantu beze ama izinto zabo zelezi begangeni sebehamba akuningi okungamaqhinga abakwenzayo abantwana bahlakaniphike phela akwazi ukuthi bona sebengabanye abantwana abangafanali ngathi kudala. Nxa ungasatholanga ukuyafika watshengisa ukuthi lize awusezi babone ngoba uyaphuma ezigqokele iyinfomu yakahana ubaphume esithi nyanga baphiya khonapho bafike babhadale imali kungene-ke kwenziwa amaphathi wona lawo.
Njengenhlanganiso lezinye inhlanganiso lalisebenza lazo lokhu lihlangana ukuthi licubungule lolu daba.
Ye khathesi sokuphatheke kakhulu ontanga laba abangakuvumiyo bese sincedi basebesincedisa nokulandelela nokukhangela khonokho. Kunje kube mdladlwana thize eziwayo ezama ukuthi itshengisele ikhuthaze labantu abaphakathi kwakhe ukuthi bashiyane lapho nokuthi kuyingozi kanganani.
Amapholisa lawo ayeseqalisile ukusebenzelana labazali sebebabopha abanye. Kungabe kwaphelela khona phana yini kumbe lokhu belwisana la?
Balwisana lakho nje ukuthi amapholisa kwesisikhathi asidalisa kakhulu njengabantu bomthetho siyabe sithembele ukuthi bazasincedisa kakhulu kodwa kwesinye isikhathi basidalisa ngokuzathi uyafikisa ukuthi nabo bayingxenye yakhonokho uthi adinga ukuthi nabo bayingxenye yakhonokho bese kusizisa ubuhlungu kodwa hhayi okwakhathesi bebezamile ukuthi basincedise kakhulu ukuthi into lezi zingane ziyaqedwa futhi.
Kukhanya umkhuba ozaqhubeka ulokhu khona usoze uphele nje ngelanga elilodwa.
Hayi asoze siyiqede ngelanga elilodwa sibili ngumkhuba ozaqhubeka izaqhubeka ngoba abanikazi babo bayasitshela ukuthi vela lisoze lisenze lito lingathi lisitholela siyatshintsha senze lo lithi lisitholela siyakwenza lokhu baze bathi hayi kunolotho sinasiphisi iphoyizeni sifo ansho kule ngoma le khona khathesi baze bakuyifrenze ngaleyo ndlela ukuthi avela siyekele ungangcolotho sinasiphisi iphoyizeni sife.
Kodwa imbiko elitholayo lokhu beqhubeka ngemkhuba leyana yini eyokuya emacansini mhlawumbe bengazivikelanga lokunye okuninginingi?
Hayi njena basoze bakwenze lokhuyana ngoba bona bathi bona bafuna ukuthi bonke ngomnyaka thize asho thina sikhuluma ukuthi siyegoli yethu yokuthi ngo-2021 siyabe sesiqedelane lokomkhuhlane we-HIV bona bathi bafuna ukuthi thina sisithi siyaqeda bona bonke sebeyisethe sebelomkhuhlane ukuze bathandene kuhle kungale enyane yomunye ukuthi lo uyagula.
Bakukhuluma bengaphi khonokho?
Futhi bakukhuluma mntanami bekhuluma futhi bakukhuluma futhi into elula kibi ukuthi bakukhulume.
Izidakamizwa-ke lakho kuyaqhubeka?
Lakho kuyaqhubeka. ngibone usengithola umbiko komnyulo ubabe ngitshela ukuthi kulomama emagodi kuthiwa ngumalisina nguye khona ngali uzibambile ukuthengisa lezo zidakamizwa lo mama yena ntumbane mpophoma esasikisana naye hhawu lokhu edlala umahabhesi ngaye lea
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso eyebulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami osithandekile Mhlanga ikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile siqhibe ezakusihlwa ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba siluphiwa lijahelitala uChris Gande.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lesiphathamandla sebandla le-MDCT ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo sihlaziya uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa ngapha kwelemelika.
Well, okwenzakalayo ukuthi bavula i-group WhatsApp basivayitha ukuthi sijoyine leyo group then kube le registration process ukuthi bakwazi abantu abangaki and all that and baze bagcina futhi becela lokuthi masile mibuzo ifuna uyibuza upresident sibanike yona so that they would know ukuthi baselecte which people to ask imibuzo yakhona depending on i-content. So sayenza amalungiselelo saya e-New York ngesunday yakhona okwakumele sihlangane ngayo I think ngabo 7 ekuseni kwakumele sihlangane ngabo 10 ngabo 7 sathola i-message egroupini khona lapho sokuthiwa hhayi siyaxolisa i-meeting isi-cancelile. Nemasi zami ukubuza ukuthi on what basis kanti li-organize izinto kanjani kodwa it's beyond our control. So kuyacaca kithi ukuthi upresident lo uyesaba ukuthi akhulume labantu even though eclaim ukuthi yena ungupresident olalelayo izifiso zabantu kuyacaca ukuthi usabile ukuthi ahlangane lathi. Thina ikakhulu besifuna ukuthi senze i-follow up on izinto esakhuluma ngazo last year around same time baze babuye la e-United Nations sahlangana e-New York samchazela upresident izinto thina esibona ziqhakathekile ukuthi isizwe sethu siqhubekele phambili. Okokuqala kube kwindaba i-diaspora vote. Samtshela ukubana abantu abangaphandle la ukuthi baze baparticipate bekhululekile okwenzakala ekhaya bafuna ukuthi nabo babe lilungelo lokuvota. Wavuma la esibili ukuthi I know lelo lilungelo elifaneleyo for abantu basekhaya ukuthi bakwazi ukuvota. And washo naye ukuthi I know last time sasifuna ukuthi singakwenza but akuzange kube lesikhathi esinough this time around. Silesikhathi ke ukuthi ngo-2023 abantu bazokwazi ukuthi bavote. So thina ke udubo lwethu olukhulu yilo lolo lokuthi unyaka usuphelile and 2023 useseduze and asikaboni anything efana lokuthi even i-registration yama-voters or even ukuthi kukhulunywe ngakho ukuthi okay lamalungiselelo esesiwenzile ukuthi abantu bakithi sebengakwazi ukuthi baqale ukurejista ukulungiselela u-2023. So into esifana nalezo into eziqakathekileyo esifuna ukuthi sizikhulume.
Manje wena ngokubona kwakho kuyini okungakwenzakele abantu abaseduze laye abaqoqayo inhlelo zakhe ayisibona ababe bengafikisanga ilizwi kuye?
Well, asingeke sibleme abantu abaqoqa izinto zakhe ngoba yena nguye umkhokheli, nguye ulida. Izinto mazi zingahambi kahle, always ulida nguye oplanywayo. Sinokubona even kuma-companies i-company mayisehluleka ukuletha ama-profit oqala ukuhamba from ama-shareholders perspective ngu-CEO the leader of i-company yena mawukuthi bekuyi-important ngoba nge-Saturday simbonile mitha labantu bakhe bezanu size sabona labo Mthuli Ncube ade behlonitshwa njengama-academics labo begqoke izikafu sebesithi bhamberini ezanu. So konke khona lokho is very worrying. Ngoba nalo umuntu besimthe obethenjwe isizwe ukuthi hayi mhlawumbe lo ngobe efundile ehlala ngaphesheya uzobuya lembono engcono. Kodwa sibona la usezifanela same nalabo abantu abahluleka kudala for 39 years now sesilandi 40 years. IZimbabwe ilokhu isiya phansi and even nalabo ade sebethenjiwe ukuthi mhlawumbe bengena kuzoba ngcono. Labo sesibona into ezifanayo. So angeke mina ngisho ukuthi abaqoqayo yibona esingabablema. I think yena if befuna ukuthi kwenzakale bekuzokwenzeka.
Lo ke bekungumnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilaye.
Siyabonga tsahelidala Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Zomshana ngozinja ziyamloma umfana wecholocho ehlabela ke kamnandi lapho kanti ke akahambi yedwa uhamba lomehlo kaZulu kwanele kodwa singakehlukana isikhangele hebe sihamba phambili. Umnumzana Robert Mkabe uze wabekwa emzini wakhe koZwimba namuhla. Ibandla leMDC lithakazelele ukufikisa iminyaka engamachumi amabili libunjiwe namuhla njalo umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa uthi umnangagwa kumele akhulumisane laye. Kwanele olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM. Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.